Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu she olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 11 kunhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
besikhaya ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele laphume lohlelo licacileyo lokuthi injection leyizanikwa njani
kubhubhe abantu abalitshumi lanye ngecoronavirus yeZimbabwe isolo ngesikhathi uhulumente esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga wuphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane
kuyabongeka ukubana laba abadla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bethendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zezi
Kule kampani ya kwele Russia emba ama daimana eZimbabwe eti izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19 Ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisishiyangalombili lantathu 83 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,864. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lane 1,364. Inani labahlaselwa yilomkhuhlane kanye lababhubhayo liqhubeka lisehla ngesikhathi uhulumende elandula impiko ethi kakaphumi lesinqumo ekuthini uzathenga uphi umuthi wokujova abantu ukuze bazivikele kucoronavirus. Kulembiko ephume kumaphephandaba ebisithi uhulumende uzamelela ingcwethi siqale sicubungule ubukhali bomuthi ozasetshenziswa andubana ilizwe libe kwazi ukuthi lithenga uphi. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. Ele Zimbabwe liphakathi kokukhulumisana lele China ngokuthenga amajekiseni alo alungiswa inkampani yeSinopharm kanye lele Russia ngejekiseni yalo eyaziwa ngokuthi yiSputnik V. Ele South Africa lona lithenge umuthi olungiswe inkampani ye-AstraZeneca kwasokutholakala ukuthi umuthi lo awulaphi ngokugcweleyo umkhakha we-COVID-19 osuqhamuke kulelo lizwe. Kodwa izolo inhlanganiso ye-World Health Organization yethule umbiko isithi umuthi lo uzasebenza lakulumkhakha. Le yinto etshiye abanye bedidekile besithi iqiniso kabasalazi. EZimbabwe kona abanye bathi balokwesabela ukuthi njengoba uhulumende elembali yokubandlulula ekwabeni ukudla ulakho ukwenza okufanayo ekuhlabeni uzulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ongumkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Akukaphumegcina ukacaca ukuthi abantu izaniwa njani le injection besikhangela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olicacileyo lokuthi injection le izaniwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe ama province kucace lokuthi izabe ihlathela kuwapha ama centers kucace kodwa kwakhathesa kukaphumi khona ngokunjalo ke njoba sisazi ukuthi eZimbabwe sibalwe sipho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi ingxenye izathi sibuyile bese kusiba le nketo abachabi ukuthi kuqalwe ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlanhla ukuthi bona bakuhulumende labona abangathi bayazi ukuthi bona ngabe ruling party ye ZANU-PF phose yiba bangaqala so besifisa ukuthi into le ngayenziwa kungeni so bonke abantu ama stakeholders athiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa ukuthi uyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesikhathi ungakacaci ukuthi injection izanikwa njani abantu because okuluhlupho so ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibili uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo yabantu bonke asiye abantu abe ZANU-PF bodwa kodwa yabantu bonke kufanele injection ingabuywa inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu banikwele umuthi
selikelezwa na ukuthi iJackson le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe
well thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwe lamanyuziphepheni lakubo-social media kodwa iqinisweni asikatholi uhlelo olicacayo ukuthi iprogramu yakhona izakhanyiswa njani asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikele injection ngobani kodwa ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi nga sikhuluma kane kathi singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yicommittee ezempila kahle ngenisa labanye lathi izakhamizi amanye ama stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi i-injection lengayibuya ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu khonokho bekuzancedisa njalo phela sinanzele ukuthi kulama-districts atshiyeneyo kulama-province atshiyeneyo konke lokho kukacaci ukuthi kambe i-injection ingabuya izaniwa njani ngoba ingabonga ukunikwa nje kungaqedakali kuzenisa abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole so kuyisifiso senu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi nxa le injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani abantu kugqiliswane labo kube lamacebo afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nxa isibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile so ke sikhangele sonke sivula amehlo lendlebe ukuthi sibone uzahamba kanjani kodwa njalo thina njengezakhamizi zimisele ukuthi hayi singabona ungathi akuhambi kuhle asozithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hayi shindlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya ngawulezi gwenxa kulungisiswe masinya
umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kunjalo nje inkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe iAl Rosa PJC ithi izathengela iZimbabwe amajekiseni ye-coronavirus alungiswe kwele Russia awe Sputnik V. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende esememezele ukuthi amajekiseni awaphiwe ngele China azaqala ukufika elizweni ngomvulo. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe lobo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane kulusizi ukubana silomama umonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelile waphuma esithi iZimbabwe iza ncedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakuleli lizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonica yikho esingakulalela njengelizwe siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayina capacity yokuthi ngathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinothise ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi laloba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu bayabe befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi mile umbuzo yokuthi ukuthi bayatshontsha malini ngoba abantu abasiphetheyo ngabantu bemkhohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho
ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo
akusiyo into entsha leyo baba ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhiphe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane kithi sesalahlekelwa zinhloni salahlekelwa yobuntu akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi it's either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi yikho vele uzathola layena low owayetshontshile ngesikhathi sewilo vele sebisele so elakithi ubusela ayisiyo nto okuthi yethusa inhlalo yethu
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe Isitichi samagesi ewange power station esikusigaba sika unit 1 silumathe umlilo santsha izolo ntambama kwacitsha amagesi kwezinye indawo. Umphathi ntambo wenkampani yeSesa Holdings umnumzana Sydney Kata wethule umbiko esithi umlilo lo ubangelwe ikuvuza kwedizili. Uthe isehlakalo lesi sibangele ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngamandla kagesi angena ku-140 megawatts phakathi kwamahola amathathu. Kodwa uthe baphezu kwalo lolu daba njalo namuhla amagesi azabe sekhona ngokugcweleyo. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana ibonisa amalanga abilentuthu ethunqayo kulesi sitichi. ELSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge kusukela mhla ka-15 ngeviki ezayo. Imingcele le ivalwe ngenyanga edluleyo umongameli Cyril Ramaphosa esithi umkhuhlane we-COVID-19 ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokwesimemezelo esenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lowe Bay Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelele ukuvulwa ngomvulo mhla ka-15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani ye-Border Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kwasilamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lweziphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni we-Bay Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi izikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sevaliwe. Bafuna njalo ukuthi kube lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele ututaba lokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwe omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made of a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kulandela isono zokuthi amanye amapholisa eZimbabwe lamasotsha kwele South Africa aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngomvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemncele lokho.
Abantu njengoba nje bekhezi lapha balande imisebenzi kodwa banemigeni ekhaya abayishiyileyo okwenza ukuthi bafisa nabo ukuhamba siyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amaphasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa bengalokothi ukekela usenzakala ingxabangxoza yeseminye eminye ebonakala enyakenye lekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminye eminyele siyane sika-December, hayi afanelanga uphinde kwenzeke lokhuyana. Uma kungenzeka ohulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu ngoba kufa abantu laphaya, baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantukazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendizamtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi alilani lokwenza lenkulumo zamabandla ombusazwe ezikhuthazwa libandla likaMnumzana Douglas Monzora eleMDC thi ngoba uMonzora esidla lezano PF. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 umnumzana Douglas Nyikayaramba, yena owake waba yisiphathamandla sebutho usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kwa-Studio 7 ninjani, kodwa uNdlovu okhulumayo e-Stadium Park ngapha kwele South Africa. Hayi, siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amaqiniso apheleleyo, kodwa kuba yinhlanga zimuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo, eyi, president yakhona le party yakhona yeZANU-PF abantu abalekhande elikhulu. Sizakhuluma sesidele kungalanto abangayitshintsha, ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu. Pho ayikho into esingayenza, kodwa sizahlala lokho esiphethe sikhuluma. Okusalayo injection akukho uhlatshwa wona baphezulu kuqala. Into sizakuyela emuva ngoba angeke sithembe, sipetshale kamnangagwe ngeke ithembise ngoba ungayivijimela ihlabe kade idubisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hhayi vikele i-coronavirus kade hhayi. After tea, time is siyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli, lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngiseqala. Mina ngithanda ukuthi ngithi hhayi iZANU kabayenzi i-Politburo meeting yabo, kabayenze baye phambili. Anti bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela, kodwa bekuhamba bethelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli. Wasola ukhaya yena lo nguye omemezeleyo uSimon Khama, wasola wathi an African to celebrate death, let us think about the families who had lost their loved one. Ye wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo, bahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli. Kabahambe asikungeni, hambani liye kwenza, kodwa nxa sebesifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkayi.
Yebo umsebenzi weStudio 7 ngikholisani okhulumayo ngikhulumana seZonde. Hayi ngisakazi ngiyathaba ngendaba esizizwa zona zikaStudio 7 mayelana ne-corona sihlale sinqabele. Lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu weStudio 7 ositshela okungcono ukuberede eZimbabwe. Babethumezela amameseji abo kuWhatsApp kumafoni yethu but akuzwisiseki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokhelele kuze kufike nini nanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu
Salibonani basakazi abahle bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela amba yithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu leMDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelileyo ubesenelisa 70 years ephila esidlisithwala. Hawu sithi khula uze ukhokhe kube kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi iqhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenzayo ngokukhulumela ibandla siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu sibona ngani ngendlela ekhuluma ngayo ibandla lethu lizasukuliza khula ngendlela emangalisayo 2023 siyanqoba siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa khula uze ukhokho uhambe ngo ndolo nyabonga
Salibonani salibonani basakazi abahle ngikhuluma loNgwenya la eSandton eGoli siyabonga ukusisethulela indaba ngoba kungasiyini hayi kube okunye kasikwazi kodwa ke ngenxa yokuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo kungathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeki ukukhuluma into ezingayisizwa la kuma WhatsApp la lethi injection yekoro liyabulala ngoba oqala ke kose jove ngayo ngoba ingone ifike nje emalangeni la eSouth Africa yokuthi manje ngoba siphikele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola sisebenzise abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe sekuyaqala igenge lencane yokulala bephuza utshwala behambe kusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abazama konke lokhu kusiwe yi-government abakulandele njengoba kunjalo sincengele impilo sibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nesasa unkulunkulu muhle unkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuright ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amanomhlaba unkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyiziqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho esihlala kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazivalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection okuthiwa ibulala abantu likuze ngobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza iindaba ezingamanga kuma-WhatsApp group
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Uganda uvule ubulembu be-internet izolo ngemva kokubucitsha ngenyanga edluleyo phambilini kokhetho olwenziwe mhla ka-14 ngozibandlela. Umongameli we-Iran uthi lelo lizwe lizahlonipha isivumelwano elasilobelana lamazwe angentshonalanga esilivimba ukubumba izikhali zembubhi so kuphela nxa amazwe la engatshengisa ukuthi lawo ayasihlonipha lesi sivumelwano sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukaMnumzana Donald Trump lidale leSenethi kungene kulanga lesibili izolo, lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi obutsha bodlakela oladalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende olwabangela ukufa kwabantu abahlanu. Icala leli lithethwa ngesikhathi umhlelo zakhe zokuvuselela umnotho njalo ekhangelele ukuthi idale leSenethi lipasise iziphathamandla zikahulumende wakhe azikhethileyo. Abatshutshisi kudaba lukaTrump lolu bazaluchaya kuhle udaba lwabo phakathi kwamahola alitshumi lasithupha, kuthi ngemva kwalokho amagqwetha kaTrump lawo amvikele phakathi kwesikhathi esifanayo. Sixoxelo cubu ngola ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Esikubonayo yikuthi iMelika ihlukene phakathi okwenza ukuthi iDemocratic Party leRepublican Party zibe ngamanzi leoyili, kwenze ukuthi amaRepublicans lamaDemocrats kuSenate lakuHouse of Representatives bahlukane phakathi. Lokho ke kulomthelela kuimpeachment. Siyabona njalo ukuthi amaRepublicans awavumelani impeachment ukuqhubeka kwayo lokugwetshwa kukaTrump. Ama-Democrats ngobunengi bafuna kwenziwe lokho. Lokho sizakubona kuqhubeka phakathi kokuthoniswa kwaleli cala lize lifike ekucineni, bedonselana abanye beme kulolu hlangothi abanye kulolu hlangothi. Kodwa sibonile njalo ama-Republicans amanyathile kuSenate bevota lama-Democrats. Sizakubona kuqhubeka khona lokho ukuze kufike lasesinqumeni sokucina bazavota labo, kodwa ukuthi bazatholakala abeneleyo ukuthi bamfake icala bamgwebe akukabonakala ukuthi kungenzeka lokho.
I-impeachment le ungathi iyaziphazamisa yini inhlelo zikamongameli Biden njengoba laye esanda kungena embusweni nje?
Iyaziphazamisa inhlelo zakhe ngokuba udinga usekelo oluvela kuma-Democrats loluvela kuma-Republicans enhlelweni zakhe, ikakhulu okuncedisa ukuqinisa umkhono weMelika ngalesi sikhathi untengintengiswa i-COVID-19. Lezinto eziningi azidingayo njengoba wazibala, i-immigration reform, i-racial justice reform, i-climate change, zonke izinto leziyana akhuluma ngazo zidinga ilizwe leMelika lisebenza ndawonye. Njalo ke campaigne wathi uzasebenze umuntu wokuhlanganisa isizwe, hayi ukuba lidunga manzi njengoTrump, kodwa avuthi abantu basebenze ndawonye. Lokho kakwenzakali nxa kuqhubeka kudonselwana. Ngakho kuyafisa ukuthi ngabe impeachment iyaphela masinyane ingaqhubeleli phambili.
Ubona izala nkomoni Ncube?
Ngendlela okungakhona kubonakala kahle kamhlophe ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okuvelayo kusiya phambili okwethusayo, indlela okuzaphuma ngayo yikuthi uzatholakala engelacala. Kawasoza tholakale ama-senators afika i-2/3 majority ukuthi bamthole lecala, kodwa sizathola amanye ama-Republicans evota lama-Democrats ukuthi bamthole lecala, kodwa inani lingafiki kulelo elidingakalayo ukuthi bamthole lecala. Okungenza bagcine sebe siya kulokho okuthiwa yisensha, ukumsola kakhulu ukuthi bavumelane bengamaphathi womabili ukuthi bavote ukumsola ngendlela enkulu ngesenso sakhe leso ababe besisola. Okusho khona ukuthi endaweni yokuthi atholakale lecala asolwe kwenziwe isensha abangavumelana kuyo bengamaphathi womabili.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuzibheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi nge-coronavirus eZimbabwe izolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane. kule nkampani ya kwele Russia emba ama taimana e Zimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19. ELiSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owePort Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngohafa Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungamile inkomo.